Ngiyabonga kakhulu msakazi, ngiyabingelela abalaleli. Thina njengebandla le-Everlasting Gospel of Christ Church, so sivele silenhlelo eziqhubekayo, silabantwana esibabhadalelayo ema-university, silabantwana abase-secondary school esibafundisayo abazintandane, labanye abalenhlupho ezishiyetshiyeneyo abangenelisiyo, sibe labantwana abasekusibanga se-primary esivele sibancedisa. Kanti njalo siphinde sibe labanye nje abantu esithi singahlangana ngana la umuntu kumbe angafika enkonzweni yethu sibone ukuthi umuntu lo ulesidingo bese sincedisana laye. Besilabanye futhi abavila abathi ngama street children abahlala ezitaradeni esibancedisayo labo futhi ngokudla, ngoba iBhayibheli lithi lona kumele sibonakalise uthando lwethu ngokupha, ngoba uNkulunkulu laye wasithanda wasipha. So kanti njalo beseliphinda lithi iBhayibheli uNkulunkulu unguyise wezintandane, uyindoda yabafelokazi. Uma umuntu enakekela abampofu kanjalo abafelokazi lezintandane, uNkulunkulu uyambusisa. Liphinde lithi iBhayibheli, izwi lenkosi, sibusisiwe isandla esiphayo kule samukelayo. So thina njengebandla sikholelwa ukuthini umlandu wethu ngeyokuthi sibonakalise uthando lukaKristu ngokunceda labo ababe belezidingo eziningi ezishiyetshiyeneyo, kanti njalo babele kuba labanye ababelezidingo zikamoya abadinga i-psychosocial support, counseling, abalimele badangele emoyeni lemphefumulweni, kube labanye nje abalezidingo ezinjengalezi esingiziqambileyo. So kabanye basibathengele ama-food hamper, baba lama-grocery labo ukuthi badle, babe lokunye okubabuthanisa njengemuli labo babe lesikhathi esimnandi, bangaze bazizwa ukuthi bazintandane, bangaze bazizwa ukuthi bangabafelokazi, bangaze bazizwa bedubeke kakhulu. Labo banelise ukuthi kuyikhisimo sikunje labo bachuchumise okuncane. So ngamafitshane yikho esikwenzileyo, vele yinto esivele sihlala siyenza. Kunyaka ophelileyo sabuthelela izintandane ebandleni lethu enkonzweni, saziphekela saba le lunch. Lo nyaka kasikwenzanga lokho ngenxa yendaba yokugcikwane le-COVID-19.
Igcikwane le-COVID-19 leli liphazamise njani inhlelo zenu lendlela elihlangana ngayo njengebandla?
Igcikwane le-COVID-19 lisiphambanise kakhulu enhlelweni eziningi. Siyakhumbula ukuthi kusukusela ngo-May besingayenzi izinkonzo, abantu bebehlala ezindlini kuma lockdown. Saqalisa ukuthi kwenza izinkonzo online ku-social media. Sina njengebandla lethu libandla elisebenza kakhulu emalokitshini, elisebenza kakhulu emaphandleni. Amalunga ethu amanye abaningi bakhona ngabantu abadala, ngogogo labokhulu. Abaningi bakhulu ngabantu abasemakhaya, abaningi bakhona babe bengenelisi even ngaze ufake intshumayelo yakho ku-Facebook, babe bengekho ku-Facebook yakhona. Bese kusiba labanye abantu vele abathi nxa bengafikanga yena enkonzweni akezwa ukuthi ukhonzile. Ngabantu abaningi ababe abasuke baphambaniswa kakhulu ligciwane le-COVID-19.